esandleni sakho baphi imali kulesikhathi bangasakhali ngicela ubusise bazali bami nabangani abolabi babambe esandleni sakho baphi imali kulesikhathi bangasakhali angisafuni